idolobho leli lifakwe ngaphansi kohlelo lwe-lockdown okwamaviki amabili kulandela ukubhubha komuntu oyedwa eKwekwe obulewe ngumkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele-India okubiwa ukuba umemetheka lula njalo ubulala abantu abaningi. Loba kunjalo kulabanye abantu abathi kabasoze bahlale ezindlini ngoba kumele baphandele imuli zabo ukudla. Unkosikazi Lethubuhle Sibindi, isakhamuzi seKwekwe, uthi banyike bahlale ezindlini ngoba bayazisebenza.
Lapha eKwekwe akulamahluko okhona ngaphandle kokuthi kule curfew kuphela. Abantu vele bayazihambela bezenzela ibhizinisi. Abezomthetho labo sebethatha advantage abasomeli wekhathesi ukhiphe ibribe ukuthi uze bakuvumele ungene town yesebenza. Bekungabe kube kungcono ukuthi ngabe uhulumende benze i-serious contact tracing.
Umnumzana Vusumuzi Mahlangu uyakusekela lokhu.
Abalandeli umgoqo efakiweyo ngenxa yobunzima besimo somnotho iKwekwe yonke jikelele. Siyabona laba abaphila ngokuzithengisela ngoba imali ingena lapha inhle iphume, okubangela ukuthi abantu begcine behamba nje bengasanaki le migoqo efakiweyo ngenxa yokuthi kufanele bebone ukuthi izimuli zabo zidlile.
Kusenjalo, amajekiseni ahlatshwa abantu ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19 asesilela koBulawayo. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlale wedale le-Executive Council yenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi umuthi osilelayo kumele udingwe ngokuphangisa.
Kulusizo ukuthi siyatshela ukuthi lapha abantu bahambile befuna ukuthi bayehlatshwa i-vaccine le-COVID-19, kodwa siyatshela abantu abaningi ade behlaba idosi yokuqala bathi bona kuthiwa idosi yokuqala ayisekho, ngokunjalo kwabantu khaya ngathi balo ubuhlungu. Uhulumende kakunanzele masinya ancedisa abantu ngokuthi awodele idosi abantu nxa kunemkhuhlane esiza kuthiwa amemetheka sokulalo futhi ongathi ubuya uphase number 3 ongathi lolaka kambe nxa kubuya kunje kubuye kuthiwa kusela dosi ongathi asuyenjani. Uhulumende kangenele masinya anceda abantu.
Umnumzana Mkhuleko Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo uthi umuthi uyasilela ngoba abantu sebezwisisile ngamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Government kumele izame ngokusemandleni ukuthi yenze ukuthi i-vaccine itholakale. Khangela ukuthi abantu kade sebeyifuna i-vaccine kwenzele ukuthi sivikele lomkhuhlane.
Ekhuluma le-Studio 7 namhla emini, umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuthi uBulawayo kazange athole amajekiseni awokuhlaba abantu okwakuqala kulawo atholakale muva. Uthi kabalalwazi ukuba bazathola nini amajekiseni la. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-630,348 sebahlatshwa okwakuqala amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Asebehlatshwe okwesibili basingaphose inkulungwane ezingamakhulu amathathu i-273,725. I-COVID-19 isibulele abantu abedlula inkulungwane lengxenye i-1,586 eZimbabwe. Nginale Studio 7 koBulawayo, ngingukaThabile Masuku.